Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhelwa, ye, kungaba yinto engahlupha.
Isile ngxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje ntungameli?
Namhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi uMnumzana Morgan Tsvangirai oMDCT, uNkosikazi Joyce Mjuru weNational People's Party kunye loMnumzana Tendai Biti oyebandla lePeople's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zeNPP uMnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhelwa, ye, kungaba yinto engahlupha. Kodwa into ezakhulunywa, sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. So sokusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli mgaqo?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, besike khuluma la ucabangayo bakufisayo. Iliso asikhale ngalo lati ilisho esimkhale ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakhu lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu bese kusengamthembi ukuthi yena olwakhu uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli i-National Executive ikhona. Okokubene yi-Congress i-convention yokuyagcizelela ngubuya confirma ngubuya endorse. Isikhathi ethi zaba khona emalangeni alandelayo. Yolezi ingxoxo ezinye ezade zisithathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Ukuthi sithe lokho kuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona namalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party. Ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalishini kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Ethi ukuthi ikoalishini iyaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani kuyeke iphume esikhundleni kanti babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akuqondakali kakahle abanye bahambi basiyale besiyale. Babona uhlupho esinalo kakhulu ngibona ngathi abantu laba uma kubona kalibathile. Basuka babe nomkhumbulo omncane bakhanyisa izikhundla zabo bengasakhanyisi abantu bezibabo bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela
wele kuba nzima ukuthi ngitsho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle hayi angibona kulosiko olukhulu ngoba abantu bengavumelana ngibona ngathi abantu uma bekhuluma nje lawo bezuzayo ngathi udaba lebaphakathi kamogeni zwangirayi lo mjuru lo tendayipidi yamabizo esikhathi yawathola nxa uhambe ebantwini kodwa-ke ngibona ngathi mina bonabo bantu nxa bengavumelana kwele ama-misunderstanding acacileyo into leyo ngibona ngathi ayizozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambi.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthe ukuthi wele selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu oyabe nanzele ukuthi nguyona support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele okwakathesi anginaqiniso lokuthi umjuru lesupport engingakani ku-ground anginaqiniso lapho. Kodwa ngxenye umuntu esiyasibona ungathi isupport ulayo sibile ekhanyayo ngumogeni cwangirayo ungathi uyakhali kulani kodwa umduru angilashuwa njengoba yangaze angene kwi-election leyo utentayipiti wela ipati entsha ngangaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuwangena ekhethweni wabona labantu abamlandelayo ngumogeni cwangirayo.
Manje pho abathi umnumzana cwangirayo usele minyaka ephusa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngomogeni cwangirayo angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho nxa ngikhuluma ngomduru laye ngikhangele ibandla ukuthi enxela sebengakulungisa ukuthi amanzi bona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono ngaboneka okuqakathekileyo kodwa-ke liqinisa ukuthi umogeni laye umogeni cwangirayo sokubele minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngakusa ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lo-ke waba ngukhansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka. Ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yini libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba?
Nkomo, bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ngokuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwasekulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa aba ngamahostela amastendi akamama obekade ngu-headmistress sona lesi sikolo.
Babuyile-ke owafa kwaso kuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizivelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda kulapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kokwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwabo kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi khona kwakuqala bona abamukeli ukuthi khona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokhona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi khona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke asedidima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho bengalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambuzi village naleyo kade kusenzelwa kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egijima esiye emapholiseni esiya ngifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bathi manje abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika baya kuya ke le-trunk naleyo eluhlaza egcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonileyo okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abatheke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake waba ngukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga milinkulu
Siyabonga ntunga milinkomo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwezek silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo
o o o wethu ke uHonorable Khumalo nabanye bese beyalala udaba lolu sihlalele phansi eParliamentary bakithi kulesikhalazo esinje ngoba ezizikhalazo ziyabe yizikhalazo ezinjani eziqinisekileyo ngoba khona phamele ucelela amaphepha okuceleni izincwadi lezi ezokuya rejista ukuvota aku-affecti bantu be-DC kuphela kuya-affecta lo ntanga abezanupf futhi ngoba labo banjalo futhi labo bayalotha labo bahlale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zona lezi ezokulokuza so yinto egoqela umuntu wonke isizalwane sonke sasezimbabwe yikho kokuqakathekile ukuthi bona asikhange nenze bona iplatifomu esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho ngokutshengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala zithi bona kwesi sikhathi yikuziqhuthela nje isikhathi sabo kukanti-ke kule ndlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luluzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe ungaqhubekela phambili
ngiyamuzwa ngiyamuzwa uonavumne wethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka-2013 sahlaba umkhosi njengabameli baphalamende ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izanu yayibisa amabhasi ithwele abantu bezanu ontanga labomama labobaba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena bezanu bathathe lawo lezo zithupha barejiste njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambede ukuthi khona sisesebhizi sisaqedisa lokade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu-PF so umakarawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanqoba kakudingi ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhukhuze
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezenza ukubona sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi bona vele thina lati njengezanu p f uthi not izanu lokhu sithi zanu ngiyakudala kate siyizanu p f izanu-PF lathi sinje sinemisolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankhulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu p f bebengabantu abayivele lawo besibengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ungawina khona u-honorable uTenai Gidzi uningi olwalumvotha kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu p f bathatha izikhondi zokuzanu p f lanko loku ngakuphikisa kutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha etrandabampophoma ngakubamba sobala kodwana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota kulotemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesu sevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa umatheka ngentuthana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisa idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashophu u-vice president impoko athi ngama-shoppis ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindanalowo bahle begijima phakathiuyadiliza bengene phakathi bebuthi izinto bethathe izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into eqhathekile ukuthi asikhangeleni bona yiphi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le.
Uthi uya kuthela intutu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba kumpoko i-honorable vice president, kayisilo qiniso lona lelo. Bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC? Kayisilo qiniso lona. Njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa, asikaze sibone intutu ezihitshayo ezitelwayo kuzanu. So lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho. And isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intutu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu oludumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kumkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Award.
Ayi, sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyesikhokhelelayo ngesikholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyesingobisileyo kulokho. Sibonga kakhulu labantu ade besibhotela, labantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa, but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory, ngoba ukumathathe SFM and abantu layo bayithakazelela izinto ngihamba siyehlabela senza i-live bayayivotela. Khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela nokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatsho ukuthi bayayithakazelela. Asiyobona la into engishoyo xa.
Kumbe ubuqalisa yini
othukubenzela ngihlabela nto, kodwa le i-album esiyileyo i-album yokuqala engiyirekhode ngiyedwa. Bengike ngifithele amanye ama-artist, but this is the first project eyokuqala ngiyedwa njengo-Lorraine Maplanka. So kulelo dalade kulemakadunyiswe lenye ethiwa ngumakadende kajesu, it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega, but i-title yayo ethiwa ngu-For Your Faithfulness, i-medley yezingoma ezaziwayo ezazitshintshayo ukuthi zichase.
Ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani, njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo egospel wokukhonza
Alright. Ulorene Mablanga Sithole, intombazane yakhulela kuBulawa. Ulorene Mablanga Sithole izulu umsebenzi. Kodwa ngini Mrs. Thothombe yendile. Nendele ejaheni elihle elithiwa Blessing Thothombe. Onguye engisebenza la umanager wami. Nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ukuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathengwa ngegazi likaJesu. And I felt it's the best way yoku-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo, ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhe iphimbo direct.
mana ngihlabe.
Okay.
My, we're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the fire, when the Lord sanctify me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sifonile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi Yesu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu, yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke, ingoma yokholo. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabanda aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.